Izakhamizi ezixoxwe lomsakazo weStudio 7 zithi ngaphandle kokuthi izulu liphangeline, izifuyo ikakhulu inkomo zizacuba ziphele du. Iningi lezakhamizi lithi selikojozela izifuyo ngoba kungasela lapho ezinganatha khona. Umnumzana Miklas Ndlovu ngukhansila weGarajemba.
So lo hlupho sibili wokuthi ngayo inkosi iyaphathisa hayi line masinya kungakabi kubi kakhulu sibili hayi ungakhangela la isimo sazo izifuyo sokusolisa sibili uyabona ukuthi hayi sezithamuka kakhulu.
Unkosikazi Saziso Khumalo uthi labo evokole insiza babhekane lo dubo olufanayo.
Inkomo amanzi lawa sengana afuna ukuthi amadamu asesitsha. Kodwa ke kwezinye indawo hayi ukudla bekusesengcono bekusesekhona lapha lalaphaya. But ezinye lazo hayi sezisebunzimeni ukudla kusekho.
Unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe kwana North uthi sebekhelelela izifuyo zabo amanzi ngoba kungela lapho ezinganatha khona.
Amanzi inkomo sezikhelelelwa sibili akuselamanzi thina kithi ke kakhulu ngapha esilikwe idamu selatsha kudala siyakhelelela amanzi inkomo.
Izulu alinanga kuhle nyakenye okudala ukuthi amadamu engatholi amanzi amaningi. Unkosikazi Thokozile Dube umfuyi wenkomo eMzingwane ukhuthaza abanye bakhe ukuthi bagebhe imigodi amanzi ukuze bengathwali amagabha avuzayo lapho izulu lingananga kuhle.
Bagebhe sibili amanzi ukuthi nxa isikhathi onalesi sesinzima amanzi siphelile kungasela amanzi uyakwanisa ukuthi inkomo zakho uzinika amanzi. Yiwo umsebenzi wenkomo nalokuthi inkomo zonalezi zisebenze izinto ezinjengazonalezi.
Kusenjalo inhlanganiso yabahlali beGwanda isichothoze umasipala waleli dolobho kulandela ukuhuda kwabahlali weSpeedscop ngemva kokunatha amanzi alengcekeza. Sixoxele lomnumzana Collard Moyo olilunga leGwanda United Residents Association.
Amanzi ayenuka elephunga elikhulu kakhulu. Amanye ayisiba lamagwebu ebhubhudla amagwebu nxa uyithele enkomitshini ehlebe emhlophe singazi ukubana imbangela kwakuyini. Kudala nokukhulu kakhulu ngoba ikhansile nomunisipala kazange ifinyelele ebantwini abaphethwe kumbe abasebegula ngemva kokunatha amanzi.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi umasipala segesise itanka elibangele ukuthi abahlali baphathwe isihudo.
We so very much wish to apologize to the community of Gwanda, particularly those people who were disadvantaged ababelakho ukunatha amanzi angcolileyo.
Umasipala weGwanda uthanda kuthatha umsebenzi wokuhlambulula amanzi ezandleni zezinwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.